ibandla leli bekumele lethulele uZulu ugwalo lolu eHarare olulesihloko esithi Building an Economy to Support Transformation kumbe Best eMandela Hall emagcekeni eHarare Showgrounds. Umnumzana Nixon Nyikadzino unobhala jikelele webandla leli uthe bethuselwe ngabatsha becele elikhokhelwa nguChamisa ababizwa ngokuthi yiVanguard ukuthi baze bathwalisa nzima abantu abahamba emhlanganweni lo. UNyikadzino uthi lokhu yikho okwenze ukuthi kube labantu abalutshwana abahambe emhlanganweni webandla labo.
So ngenjongo yena leyo sithe sizolungisa omnye umhlangano ukuthi sihlale phansi abantu bebuye sizelontshe imanifesto yethu. UChamisa uyamazi ukuthi udoktor kuphi upresident ulabantu, so uyabe fanele ukuthi esebenzise iVanguard ukuthi esihlokomeze ukuthi abantu bebone ezifo njenga akulabantu kumama, yena ekwazi vele ukuthi abantu bonke bakumama.
UNyikadzino uveze njalo ukuba balobufakazi ngodaba lolu njengoba sebetshele namapholisa ngokubehleleyo.
Into eyenzekeleyo ukuthi silabantu abathiwa labana iVanguard ikaNelson Chamisa, abantwana bayahlukumeza abantu, betshaya abantu ema-constituency ema-district ngamawards. So abantu bona labo ngo abamise ukuthi abantu beze bengafikela ukuthi bebuye emhlanganweni wethu. So yikho sesithi thina sizokhuluma lamapholisa ukuthi bedinga abantu bona labo kade behlukumeza abantu bebotshwe. And even laye uNelson Chamisa kufanele engumuntu ongumthungameli owabantu, not ukuthi ebehlukumeza oyethumeza abantu ukuthi bebehlophana ngabantu, yikho asikuthandi.
Kodwa abebandla le-MDCT elikhokhelwa nguChamisa bakulandule lokhu besithi kuyamangalisa okukhulunywa ngabantu abakucelele MDC elikhokhelwa nguMakhuphe. UDenford Ngadziwore unobhala ohlangothi lwabasakhulayo eHarare kucelele MDCT ekhokhelwa nguChamisa uthi bona baqhuba ezokhetho hathi ukugijimisana labantu abachitha isikhathi sikaZulu besenza izinto ezingakhanyiyo.
So whatever zotalwa Makhuphe netimu yawo
kwasekukhulunywa nguNkosazana Makhuphe nabanye bakhe kuyikwenza kwabantu asebephelele kungabantu abadinge abantu kuma-constituencies abo babaswele. Abantu kabalandeli muntu kungikho angabasiza ngakho, abalandeli muntu ongelalutho abangabapha khona. Akukho ngitsho loyedwa wabasakhulayo ebandleni engililandelayo weHarare owethusele uNkosazana Makhuphe. Abasakhulayo eHarare baphatheke kakhulu ngokubona ukuthi ilizwe leZimbabwe likhululekile njalo. UNkosazana Makhuphe ngabuyele kwabanye baphatheke ngezokuthuthukisa ibandla, hatshi ukulwisana labanye.
Inkokheli yaleli bandla okubalisa uNkosazana Makhuphe kayihambanga emhlanganweni lo ngenxa yokuthi bathi bebesethuselwa yiVanguard yecele le-MDCT elikhokhelwa nguChamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.